babili bazalwa mposkazi lawa bathathu bazalwa yimi bese kuthi lona ngowethu awowethu ngowethu sonke lawa babili bazalwa mposkazi lawa bathathu bazalwa yimi bese kuthi lona ngowethu awowethu ngowethu sonke niyekeleni makelwane Ngiphila impilo engithandayo mina Ngiyekeleni makelwane Ngiphila impilo engithandayo mina Bayakhuluma abantu wedala Bathi xakanxaka yindeni lena Asikaze sayibona into enjena Bathi xakanxaka yindeni lena Bayakhuluma abantu wedala Bathi xakanxaka yindeni lena Asikaze sayibona into enjena Bathi xakanxaka yomndeni lena Laba babili bazalwa ngumposikazi Laba bathathu bazalwa yimi Bese kuthi lona ngowethu Awowethu ngowethu sonke Laba babili bazalwa ngumposikazi Laba bathathu bazalwa yimi Bese kuthi lona ngowethu Ngowethu sonke Niyekeleni makelwane Ngiphila impilo engithandayo mina 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 Niyekeleni makelwane, ngiphila impilo engithandayo mina.